Izesini ithi uyamangalisa ukuba kulabantu bafuna ukuthi ukhetho okumele luqhutshwe ngo-2028 lube khona ngo-2030 njengalokhu okufiswa ngabanye abakubandla elibusayo labakucelele CCC elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Tshabangu ozithi unobhala jikelele obandla leli. UTshabangu owethekelele ipulazi likamnankagwa ngempelaviki lamanye amalunga edala lephalamende akubandla le-CCC lawelibusayo uthe kuyabe kuqondile ukuthi umnankagwa aqhubeke esesikhundleni kuze kufike umnyaka ka-2030 uma uZulu ekusekela lokhu. Kulabasola kakhulu amazwi kaTshabangu. Omunye wabo umnumzana Phumulani Sibanda, isikhulumeli se-CCC kobulawayo.
Thina njenge-CCC kasikho kulokho. UTshabangu uyazikhulumela, uzikhulumela okwakhe, akubona ngathi kungasiza yena. Kodwa thina njenge-CCC hayi kasikho kulokho. Sikhangelele ukuthi izinto zihambe ngendlela, kulandelwe i-constitution. Nxa ithemu yakhe isisitsho ukuthi isiphelile, iyabe isiphelile. Nxa ama-elections emele abe khona ngo-2028, sithi kawabe khona. Kasingisho ukuthi kahlale zwamtshosa ngoba isizathu sakhona singasiboni.
Umnumzana Gift Ostalos Ziziba owake waba yisikhulumeli sebandla le-CCC laye uthi uTshabangu ukhuluma ihlazo.
Ngiyaveza sobala into esayikhuluma kudala lanamhlanje ukubana uTshabangu nequku labo ngabantu abasebenzela izanu, baprojisa izanu, yikho akula emhlabeni wonke jikelele. I-opposition political party engasukumisa ithi nasisapota i-Freedom Party ukuthi isale embusweni ngenxa yokuthi umsebenzi we-opposition party yikuthi la iqela ithuba lokubana ibuse but ibuse ngendlela engcono.
Ngasenelisanga ukukhuluma loTshabangu legqitha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole ngodaba lo ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Sicophe lo mnumzana kuchacha phulu laye ohambe epulazini likamnankagwa ngempelaviki.
Bekuluhlelo lwephalamende, uhlelo lusemthethweni lwephalamende ngoba iphalamende ilenhlelo eziningi, ilengatha eziningi ezikhangela izinto eziningi ezijiyeneyo. So uzakuzwisisa ukuthi nxa sikhanda imithetho i-constitution yethu nxa idefina okuthiwa yi-legislative process or yi-legislature, kuthiwa i-legislature shall be made up of the president and the parliament as led by the speaker of parliament. This is the constitution. It's in black and white. Abantu abaningi abakwazi bakunanzelele. Okusho ukuthi akunandlela iphalamente engasebenza ngayo ingazange yakhulumisana nopresident kwesinye isikhathi.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi uTshabangu yindoda emadodeni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma edala lephalamende.
Abantu bathanda ukukhuluma izinto abangazisiyo. Bengikhona mina kulombuthano uTshabangu ekhuluma kazanga indozi upresident. UTshabangu into ayenzayo uphathizayo lokhu esikuthi esikubiza ngokuthi yi-modern politics ezenzakala ngisho even khonapho e-America lapho elikhona even e-South Africa uyakubona uJulius Malema noma bephinisana i-EFF labo-president uRamaphosa abali babe bekhulumisana badla bonke banatha bonke benza yonke into bebonke yinto eqakathekileyo yona le into zombuso imbuso yamazwe le ukuthi wona being opposition akusho ukuthi wona somelelele ngama-strong enemies kusho ukuthi wona sime ngale sikhangele ngale indlela lina lime ngale likhangele ngaleyana indlela kodwa akusho ke ukuthi wona kumele kube nani lokucabana phakathi kunje so mina lami nginje so mina-ke kuzanifika but ilazo izihlobo ezikuthiukuthi so sokumele sicabane yini sihlale ngoba sibona okushiyanayo na and impendulo yokuthi hashi akumelanga kube njalo yikho nje ukukhuluma kwabana asokuginywa kodwa yikuma usiba patriotic elizweni lako ukuthi ye ngiku-opposition kodwa ngithi mina uhulumente okhona ngiyena lowo so kumele sinjani sisebenze sonke kungaxatshananga kungaliwanga sibonisana lapho engibona ukuthi kulo uzowakukhuluma ukuthi kona where you are wrong we are going to say it out that this is wrong.
Kulabanye abakubandla le-ZANU-PF abaphikisa ukuba umnankagwa aqhubeke ebusa kungafika umnyaka ka-2028 kulapho-ke okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kuzamele kwenze i-referendum kungakaguqulwa isekelo sombuso welizwe. Okwamanje sikubeka sobala ukuba umongameli osesikhundleni kavunyelwa ukuvotelwa futhi kumbe ebiselwe embusweni isikhathi sakhe singaphela esokubusa. Ngimele isitulo 7 ngiseWashington DC, ngingu-Gibbs Dube.